abantu bakithi eZimbabwe abalaleli. And into esuke ihluphe kakhulu ngapha ekhaya ukuthi emakhanda abantu kugcwele ipolitics ngichokotsho. Okokuthi lanxa uhulumende sithi yena abantu kabenzi lockdown, kuyasukuma abantu be-MD, be-opposition, be-MDC Alliance, labe-civil society, bathi yena uhulumende lo usicinde, uyasicindezela, usithathela amalungelo, sifuna ukuthi sibe lamalungelo ethu, sihambeni sietoyitoya. Abantu kabagqize qhakala vele ngokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 uyabulala. Abantu sibonile ezimfeni lapha behlangene. Sikhuluma kanje abantu babhizi bona laba abafowethu abanye abathi kutoyitoya. Mhlaka 31 sikhuluma kanje so sithandekile bangene emalokitshini silakula ama video esiwabonayo behamba behlanganisa abantu kabagqoki ma mask babe beminyene bekhuluma ngokuthi bona sebejamukile uhulumende lo kumele akhitshwe. Umbuzo esuka ngibe lawo ngokuthi bangabamba i-COVID virus le bazambamba yini 31 July njalo bazakwanisa yini ukuthi bakwenze khona kwabajonga ukuthi bakwenze baphumelele sibili bengabulalisanga abantu. Ngomunye umzekelo sokhona okunye sibone abantu abavele eGoli besuka lezidumbu bebuya lazo bezihlanganisela amagrocery. Sibona abantu omalayitsha bequma labantu ngokho emthethweni abangathestwanga bezibuya labo bevele eGoli bazohlangana labantu ezabelweni. Esiko sesisesaba kamanje ukuthi abantu beZimbabwe abantu bazafa baphele. Kanti njalo abanye bayenza imali ngakhona kube beqoqa abantu besithi abantu kabaproteste. So izinto esihlangana lazo zenza kube nzima kakhulu ukuthi sibe lomkhuhlane COVID-19.
Njengezinkonzo liyaxwayisa yini abantu ukuthi belandele isiqondiso ze-lockdown? Lokhu bebuthana yini abantu njalo likhonza njani?
Ezinkonzweni abanye siyalandela sibili sesigcina iziqondiso ze-lockdown sifake izitulo abantu nga-2 meters, 2 meters apart. Ezinkonzweni sibe balutshwane usigeza izandla. Kodwa ke kuphinde phakathi kwethu futhi njengoba nishilo ukuthi abantu beZimbabwe abantu bekhala lapha abantu abalaleli. Kube khona still abanye abayenza inkani ungathi abakhuza bathi bona ingani kuzubukho sebe singu-70.